ekhuluma le-Studio 7, unkosikazi Alien French uthe ele Melika kalisoze liphatheke kuhlelo lweZimbabwe Structured Dialogue Platform on Debt Clearance, lona oluhlose ukusiza eleZimbabwe ukuba libhadale imali elayebolekwa ngamabhanga aphandle kwelizwe. Uthe uhulumende wephula ilungelo loluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo ngoncwabakazi ngomnyaka ophelileyo. Unkosikazi French uthi loba kunjalo bazaqhubekela phambili besekela abantu beZimbabwe.
We felt that the elections fell short of regional and international standards, and quite honestly, we're not alone in that feeling. Many of the electoral observer missions reported the same.
Unkosikazi French uthe ukuze eZimbabwe lenelise ukukhulumisana namazwe aphandle ngendaba zesikwelede selizwe esifika phose amabhiliyoni angamashumi amabili, 17.7 billion, kumele eZimbabwe lihloniphe ilungelo likaZulu. Uthe ngenxa yokuswelakala kombuso wentando kaZulu, ubudlelwano phakathi kwamazwe la ubumi manzonzo. Lokho kugcizelelwe nguZulu weZimbabwe, ingcithi lamabandla aphikisayo abathi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukukhulumisana lamanye amazwe ngenxa yombuso walo ophambana lentando kaZulu. Omunye ogcizelele kulokhu yisikhulumeli se-Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, othi lokhu akumangalisi ngoba iZANU-PF kayilandeli okwavunyelwa nayo ngesikhathi kusenziwa imihlangano yokubhadala izikwelede zelizwe leli.
Akusibangalisi-ke ukuthi abantu be-America, izimeli ze-America sezikhalalele-ke uhlelo lokuncedisa iZimbabwe ukuthi lungisise izikwelede zayo. Besithi bona ukhetho lwezenziwa eZimbabwe zange luhambe kuhle, njalo iZimbabwe ehluleka-ke ukulandela imilayo ekhona-ke efuze bayilandele.
Lokhu kusekelwe yingcitshi kwezombusazwe umnumzana Herbert Chamuka okubandla le-People's Unity Party, yena othi ibandla leZANU-PF lilodwa alisoze lenelise ukukhulumisana nele Melika.
Inkinga ineZimbabwe neZANU-PF Party bayalunikwa uncedo lwangaphandle namanye ama-organizations afana nobo-IMF namanye amazwe anama-organizations amaningi, kodwa leyo mali ayincedi abantwana beZimbabwe. Leyo mali iyanceda ipathi yeZANU-PF ukuthi ithenge imoto, ithenge ama-regalias, isponse abantu bayeboshaya abantu nekusisa imizi nokuabducta abantu.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Gilbert Dube uthi akumangalizi ukuba amanye amazwe alakho ukulandela lokhu osokwethulwe ngele Melika.
Sebengasukuma benze khonokho abakwenzayo, but iZimbabwe kayilwisani lomuntu, iZimbabwe kayilasitha, iZimbabwe ngumngani womuntu wonke.
Omela uhulumende engumholi wokugaja lwezokukhithwa kwembiko phandle kwelizwe umnumzana Richard Mawomba uthi uhulumende kalani lalokho okuthiwo ngele Melika.
IZimbabwe iyaqhubeka isenza okuphathelane lokuqinisa ubudlelwane bayo lamanye amazwe, kungakhathalekile ukuthi abanye kumbe ezinye izizwe ukuthi zikubona njani.
Ezinye ingcwethi ezibona ngokudlelana kwamanye amazwe omhlaba zithi okuhlala kukhulunywa ngumnankagwa ukuthi eleZimbabwe lilobudlelwano obuhle lamazwe womhlaba yikusoma nje ngoba abaningi besithi uyaphanga athembise okuningi lokuloba izivumelwano kodwa engakhoze afeze lezo zithembiso lokulandela izinqumo zezivumelwano lezi. Ingcwethi ezicubungula ezomnotho lazo zixwayisa ukuthi nxa ele Melika lingavala uncedo lwayo lwemali, umnotho weZimbabwe uyahle ubhidlike. Ngimele iSidwe 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.